lati sike sabona ungathi kufuna ukuba kubi nje kancane kodwa sibona nje izulu lele selithelana kulesi khathi lapho abantu abathe bahlakula khona izulu besengathi lihambile especially lapho amanzi angahlali khona kakhulu emahlabathini kuvame ukuthi kutshe nxa izulu lingananga but ngezulu lele selithela kuya sokungathi kuba ngconywana ngoba selinile phela lalapho kade sokuchitha khona kodwa kutshengisa futhi ukuthi laba abalime amabele bele seziyabo sogama and millet bona kibo kungcono bele lanxa ngalinile lanxa ngalina bebezazama ukuthi bevuna okuthile so kuyakhuthaza-ke ukuthi singabantu benkayi labanye kwezindawo ukuthi kubo-regions ama-regions ethu lawo 4 and 5 kubalulekile-ke ukuthi silime ama-small grains ukuze sivune then umumbu singalimi indima nje eyodwa kumbe ezimbili kodwa sifokase kulokhu ukuthi izulu lingaze lingathi lingaze line kakhulu kumbe lingananga kakhulu kodwa siyathola sivunile kancane
ye siyabona lapha-ke nduna dakamela ukuthi khonokho okukhulumayo ukuthi abantu behlanyele inyawuthi lokunye kuyini okwenza ukuthi bangakwenzi khonokho vele
abantu nginanzelela ukuthi angazi ukuthi kwahamba njani kodwa batshengiswa ukuthi umombo isitshalo esimhlophe sihle angazi ukuthi uba isikhathi se-colonial izimuro wakwekwini but abantu basebeluze i-interest bazitshela ukuthi onyawuthi amabele ngokwalaba abangekho rich abangekho buwa kwaba la futhi i-social sectors but bengakwazi ukuthi amabele lalokhana yikodwa ukugcina imizimba yabo kahle yikodwa ukubaqinisa so they want abantu abaningi bathanda uku-adopt-a then sebeshiya lokho vele kade ukubagcinile isikhathi sonke so mbona ngathi yona le i-interest yokuthi umombo womnandi imibuko emhlophe yemnandi bese bekhosa ukuthi lokhana yikho kusakhayo yikho kusigcinayo zanda zokuthi these days esibhedlela siyakhuthazwa futhi ukuthi sidle khonokhana ama-small grains so mbona ngathi kwaba le mistake yabakhona kuya abantu baprioritiza kakhulu nomombo instead of ama-small grains ngoba bathanda isitshalo esimhlophe okudlula lesi esimnyama